Langala Pumalendava Langala Pumalendava Lashona Lendava Langala Pumalendava Langala Pumalendava Lashona Lendava
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguNtungamile Nkomo. Ngeviki ephelileyo besiselupane lapho okulomfundisi owetheswa icala lokudlwengula umntwanyana okugrade 6. Namhlanje siseHarare lapho okulomunye njalo umfundisi omiswe emthethwandaba kamantshi namuhla umazibaba Gift Mushonga esetheswa icala lokudlwengula abesifazana ababili ababehambe kuye besiyadinga imithandazo. Amacala okudlwengulwa kwabesifazana akhanya esanda elizweni. Kambe kwenzakalani kahle kahle? Sixoxa lomnumzana Albert Mazula, isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beHarare, iHarare Residence Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga mnumzana Nkomo. Lami ngiyathaba ukuba kulolu hlelo.
Ungathini ngalolu daba?
Kuyadanisa kakhulu ukuzwa umuntu onjengomfundisi loma umprofita esenza izinto ezinjalo. Kukanti ke uZulu uyabe khangelele ukuthi yibo abantu abazi iBhayibheli, yibo abantu okumele ukuthi bafundise abantu ngokungenzi izinto ezingalunganga abathi yisono. Manje nxa esenguye osesona kuyadanisa kakhulu.
Abesilisa ungathi balomlandu bani abangawudlala lapha ukuze bavikele amakhosikazi abo?
Into eqakathekileyo engenziwa ikuthi obaba abanengi sibona bengayi ensontweni. Kodwa ubaba angaya ensontweni njalo bakhethe insonto engathi yileyana engelabumenemene, ngibona kungathi kunganceda. Yiko ngikhuthaza obaba ukuthi kabaye ensontweni njalo bangene insonto inye labo mama. Ngokwesikhathi siyabona ukuthi ubaba uya kweyakhe isonto, mama aye kweyakhe isonto. Lokho kuba ingozi kakhulu ngoba amaprofita labanye abafundisi bathatha iadvantage yalokho. Ngoba nxa bebona umama esiza eyedwa bayahle babone ukuthi layo umende wakhona kakula kubambana loma iunity endlini.
Baningi abantu abadlwengulwayo elizweni, kungaba kubangelwa yini lokho?
Okwakuqala ngokuma kwe-economy yelizwe abantu baba le stress, i-stress ibenze abantu babe le frustration, le anger. Yikho ke i-frustration liyana loma i-anger liyana yenza ukuthi obaba bayiqedele kubantu abawika. Okwesibili kulemithi esithengiswa ivela phandle obaba abayinathayo loma kumbe ngamaphilisi abaginyayo enza ukuthi umhlana uqine. Khona ukuyana ke kuyingozi kakhulu ngoba kwenza ukuthi uphango lwabo lokufuna omama lube phezulu kakhulu, babe sebecina bedlwengula abantu abangomama.
Ukhuluma ngomvunsankunzi lapha?
Yebo, ngumvunsankunzi mnumzana. Kudala abantu babesenza okuthiwa yimbiza okwakulungiswa yinyanga. Kodwa okwakhathesi sibona minengi imithi ekhona, eminye ngeyezihlahla zegangeni, eminye ngeyenziwayo silento ezinjengabo Congo dust lokunye okunenginengi. Njalo ungakhangela ku-social media kulabantu abanengi abatsho ukuthi obaba nxa beludubo kuzocansini wozani ngililungise ngile mithi enje beyiqamba ngamabizo.
Itholakala ngaphi limithi?
Imithi le angikwazi emafamasi ukuthi ikhona, kodwa eminengi itholakala ezitaladeni. Ungakhangela amanye ama-social media group uyabona umuntu efaka ukuthi oyabe elodubo kumbe induku yakhe incinyane loma kayiqinanga ngithintani afake inombolo zakhe utsho indubo eziningi ezikondane ikakhulu lezocansi kuthinta omama labo baba kodwa ikakhulu kubo baba
lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lomgcini sihlalo we Harare Residence Trust umnumzana Albert Mazula ngodaba lokudlwengulwa kwabesifazana asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi untungami linkomo
shwele baba angala phuma lendaba
awshwele baba
angala phuma lendaba ashona lendaba
awu yelele
angala phuma lendaba
awu yelele
angala phuma lendaba ashona lendaba.